Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 18 kumabasa 2023 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
My government has put measures in place to ensure free, fair and credible elections. We must all say no to violence before, during and after elections. No violence.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele kube lokuthula eZimbabwe ngesikhathi sokhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka.
Independence Day icho okuningi kakhulu empilweni yami ngoba nginuka ilungelo lenkululeko yokuthi ngisebenzise umhlabathi wethu welizwe leZimbabwe ngikhululekile.
Abakubandla lezanu PF bathakazelela uzivuse besithi kuningi okwenziwe ngohulumende webandla lezanu PF kusukela ngo-1918.
Akulungiswe indaba zomnotho, baphiwe laba mathuba ukukhokhela, baphiwe amathuba kwezebhizimisi.
Ukulabatsha abathi akulalutho olwenziwe ngohulumende olubambekayo selokho eleZimbabwe lathola uzivuse. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele kube lokuthula ngesikhathi sokhetho lonyaka. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Umnangagwa wethule amazwi lanamuhla eMount Darwin esabelweni seMashonaland and Central lapho obekulomcimbi omkhulu welizwe okunanza iminyaka engamachumi amane lantathu 43 kazibuse. Utshele umbuthano lo obekulomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga inkokheli yebutho lebandla elibusayo abantwana besikolo abadlala umdlalo wenguqu labantu abahlala kulinda ukuba akumelanga inhlanganiso ezizimeleyo ziphehle udlakela.
My government has put measures in place to ensure free, fair and credible elections. We must all say no to violence before, during and after elections. No violence.
Umnangagwa owangena esikhundleni ngomnyaka ka-2017 kulandela ukugenqulwa kwayengumongameli uRobert Mugabe libutho libambisana laye labanye uthe kunengi asebekwenzele abantu bakweleZimbabwe kusukela ilizwe lithola uzibuse ngomnyaka ka-1980. Kusenjalo bekulomcimbi ezabelweni zonke lapho obekubalwa umbiko oqakathekileyo kaMnangagwa 81 Mnangagwa 10. Unkosikazi Judith Ncube umphathi ntambo obona ngokwenzakala kobulawayo obesenkundleni yezemidlalo eWhite City Stadium nguye obale umbiko kaMnangagwa.
Babuyile ngobuningi babo abantu bezothakazelela leli langa njalo sifisa ukuthi alubana siqhubekela phambili ngezimiso lokudefenda kumbe ukuvikela umbuso wethu ukuze ungachitheki. Okuqakathekileyo yikubambana, ukuhloniphana lentuthuko.
Umgcini sihlalo abasakhulayo kobulawayo kubandla lezanu PF umnumzana Freedom Murechu ubonye abakhulula ilizwe esithi benza umsebenzi omkhulu.
Njengomntana ukuthi nje whatever siwe nje now sisifunela ukuhamba esikolo kwenza ama courses esifunayo, imisebenzi esifunayo, ama business.
Ukansela uDonaldson Mabutho oyebandla leCitizens Coalition for Change ongene umcimbi namuhla kobulawayo emele umeya uSolomon Mguni uthe bayaluqhakathekisa kakhulu usuku lokunanza uzibuse.
Sina njenge Citizens Coalition for Change njengabameli bedorobho siyaqhakathekisa kakhulu imbuthano enjengayo naleyo yokuthola uzibuse, ngoba imbuthano esithi ngama state functions ikole sibona sikhonapha sixhasana la wonke umuntu.
Usenetha wakobulawayo unkosikazi Molly Ndlovu okudalele Politburo kubandla elibusayo ukhale ngokwenziwa umsakazo we-ZBC.
Amazandla forces and Zipro forces balwe okulinganayo. Nxa kukhulunywa ngabo kuma-TV kumele kukhulunywa ukuthi izandla le-Zipro yibo abakhulula leli lizwe.
Bebesidla ezifela emlonyeni njalo abanye begida kuze kuthunqe uthuli eZimbabwe, loba kulabanye abathi uzibuse ngowabantu ababusayo kuphela. Ngimele umsakazo we-Studio 7 yokobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngosenjalo, uhulumende weMelika uthi utshayela ihlombe eleZimbabwe ngelanga lalamuhla elikazibuse lanxa kusobala ukuthi amalungelo oluntu alokhu esephulwa elizweni. Embikweni owethulwe ngumabhalane kahulumende uMnumzana Anthony Blinken lamuhla, eleMelika lithi lizaqhubeka lisekela eleZimbabwe ekuthuthukiseni umnotho, inhlelo zokudla lobungane, njalo lithemba uhulumende uzaguqula umbuso wakhe. Ngakwelinye icele, inhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-Amnesty International Zimbabwe layo igcizelela ukuthi ilungelo loluntu liyephulwa. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lethule umbiko lisola elithi ngumbuso ongakhululekanga, kwathi elezaphu lona lagxela kakhulu kunkohlakalo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lo mnumzana Kutakwashe Musaka, ilunga lebandla leZANU-PF eMathebeleleni North, njalo obesemkhosini wokunanza leli langa eNyamandlovu.
Salibonani emahlabezulu, ngizwa ukudana okuthize ngama congratulatory message avela phecheya le kubo America la le inhlanganiso ethi yona yi-Amnesty International. Ngiyamangala sibili ngoba laba bantu bona bafuna ukuzichaya ingqungquthela bezichaye isifuba bethi bona yibo abakwaziyo ngamalungelo abantu. Kodwa isikhathi lesikhathi sizwa kuthiwa e-America abantu bayachaywa, sizwa kuthiwa abantu abamnyama bayahlukuluzwa, sibona kuma-TV abo khona ngapho bechayana bedubulana. Kodwa bona sebezagijima bethi kuthiwa i-human rights le-democracy ngapha eZimbabwe. Badane nje ngeZimbabwe ngenxa yokuthi iZimbabwe iseyivuli iminyango yabo ukuthi bona befake i-regime change eZimbabwe. Babona ukuthi amaZimbabweans bona bakhangela ukuthiwa ngesilungu i-regime continuity, bona bafuna ukufaka i-regime change. Babonile ukuthi iZimbabwe ayifanani lamanye amazwe laba abayenza santando. IZimbabwe ivalile wonke, iyalile ukusetshenziswa iZimbabwe, iyalile ukuthi bona beyenza abakufunayo. Badanile ngomthetho lo omutsha owama-NGO owafakwa iZimbabwe, yiwo umthetho obadanisileyo, umthetho ovala ubugebenga babo, ubugelekeqe kade bebuyenza lapha elizweni, yiwo umthetho abenza ukuthi bekhulume konke lokho. Ngakho-ke angivumelani lakho kancane ukubana kulama-abuses ama-human rights eZimbabwe. EZimbabwe kukhululekile. EZimbabwe sithi hayi asifuni ukubuswa, bafaka imali eningi so bayadana nxa amanye ama-organization abo sokuthi hatshi akamelanga esebenze ngoba akalandeli umthetho.
Lo ngumnumzana Kutakwashe Musaka, ilunga lebandla leZANU-PF eMathebeleleni North, obekhuluma ecingweni le-Studio 7. Silokhe sikudaba lukazibuse kulabanye abakhala ngokwenzakala elizweni. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ilunga lezano PF umnumzana Believe Gawule uthi ngemva kokuthola uzibuse kumele ukuhlupheka kwabantu kwehle elizweni.
Kumele sikhangele njalo emuva ukuthi indlela sesihambile sesithole uzibuse sihambe kuyini sokwenziwe. Okuyikho umqoka okuyikho esakulwelayo ukuthi ilizwe leZimbabwe likhululeke. One kunelo nalodwa lomhlabathi wonke sawulwelayo umhlabathi ukuhlala kahle yesayilwelayo sizikhangelayo zonke izinhlizenezo sikhangela lapha eZimbabwe kunenge ukudinga kwenziwe kakhulu uhulumende umele ananzelele kakhulu ukuthi inkalakatha yento ayiqhakathekile ukuthi abantu ba ukuhlupheka kwabantu kuphungulwe.
Umgcini sihlalo wabomama kubandla lemthwakazi Republic Party unkosikazi Sithembe kuye Nyoni futhi abantu eZimbabwe lokhe belwisa ukuba bethole uzibuse.
Lusuku lapho esathatha khona ilizwe salinika abantu beseMpumalanga ngoba yibo abakhanya beyikholisa independence. Hayi thina komthwakazi siyizwa ngokuthi kule nkululeko kodwa thina asiyazi vele siyichinisele inkululeko. Ngoba ungeke uthi ukhululekile usebenze umntana wakho engasoze isebenze kulelo lizwe uthi ukhululekile. Yebo bengabe bekhona abanye kumthwakazi abangathi ukuthi thina sayithola labo beyizikhothamathe besidla imvuthuluka.
Umnumzana Felix Mafa okubandla le Citizens Coalition for Change uthi abantu abakholisa uzibuse ayisibo abalwa impi yenkululeko.
Sichayela ihlombe amaqhawe aletha ukukhululeka eZimbabwe. Ipoli ye singake sathi konke kube sibili lizwe labuya indi political ibandla elibusayo for 43 years ali salandaba selandaba loZulu sibebusa bona sibekhohli ukuthi umbuso vele ebantwini isayo inotho i-first family labangani bayo abalutshwane amasela.
Omunye wabasakhulayo ofundela ezokulima umnumzana Pride Ndlovu uthi inkululeko ibakhuthaza ukuthi basebenzise izandla zabo kwezokulima.
Independence Day icho okuningi kakhulu empilweni yami ngoba nginuka ilungelo lenkululeko yokuthi ngisebenzise umhlabathi wethu welizwe leZimbabwe ngikhululekile. Njalo futhi Independence Day isikhumbuzo segazi elachithekayo labo khokho bethu kwenzela ukuthi thina esiphilayo manje sithole ukukhululeka. Njalo sikwanisa ukuthi sizincedise lathi njengabantu abamnyama sikwanisa ukuthi sithuthukise ilizwe lethu ngama-business atshiyeneyo njengokulima.
ELeZimbabwe selabuswa ngabantu ababili selokhu ilizwe lathola uzibuse ngomnyaka ka-1980. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Silokhe sekudaba lunye abahlala kwele Botswana bathi kuningi okubahluphayo. Umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
I-ofisi yomeli weZimbabwe kwele Botswana ithi kuzaba le dili kuyona le viki kuyindlela yokunanza usuku lukazibuse. Kodwa iningi elisithola likwele Botswana libalekela ubunzima besimo somnotho ekhaya lithi aliboni isizathu sokuthazela lolu suku. Omunye wabo unkosazana Sindiso Spanda ohlala esigodlweni eHaboroni.
Siyizizalwane zeZimbabwe sisezweni leBotswana sikhangelele independence 43rd Independence Day celebrations esizabe sibuthene khona siyizizalwane zeZimbabwe sisidla inyama sigida. Kodwa ngokwami kuyabe kungayisikuthi sijabulela independence ngoba uzibuse wabuya sibili kodwa kasiboni ukuthi wasinceda ngani uzibuse. Yikho nje sigcwele amazwe onke omhlaba.
Umnumzana Sifa Sithuma wenhlanganiso yeZimbabwe Community in Botswana uthi kubuhlungu ukuthi kulalabo abafela ukukhulula ilizwe kodwa impilo yabanzima kusukela sokulozibuse.
Zima sikhangela sikhuluma ngendaba ze-independence kule ngoma lethi emoyeni kwakubuhlungu ungayilalela soyezwa kufika okunye okuyifeeling ubona ukuthi abantu abasizalayo ngamaqhawe babezimisele ukufa befela ukubana ikusasa yethu ibe ngcono. Nxa usukhangela njalo uqathanisa ke indlela ababe committed ngayo la ngendlela izinto mebeziyiyo uyaphosa ukuthi ngabona along the way kulalapho endwangu eyakhutha khona ugatsha.
Inengi lezi mapela puma elizweni langena emazweni afana leBotswana sebale muli abanye abantwana sebesizwa ngendumela ukuphela ukuthi ekhaya kwaye kwakhonjwa ngophakathi esinye isidalwane seZimbabwe esileminyaka yamachumi lasikhombisa uthi kuyadanisa ukuzwa ngembali yeZimbabwe ukuthi kwawulilizwe lolujulobisi.
Independence Day lusuku esikhangela lokho okwenziwa ngokhulu labokhokho bethu, appreciating ukulwela kwabo inkululeko yelizwe. Uhlupho nje ngithi abatsha yikuthi indaba esizizwa zikhulunywa ngokuthi iZimbabwe was the breadbasket of Africa. Bese sikhangela manje, there is nothing esikubonayo enhle. Bese sizibuza ukuthi mhlawumbe bekuphilwa ngcono kudala kulanamuhla.
Abanye abafana lomnzana Ntokozo Thebe bathi kade sebeze bakhohlwa ukuthi kulelanga likazibuse.
Yabe uthi kumhla ka 18 abengasakwazi ngoba kahle kahle vele kimi la 18 wangikhona ka ingani mina ngiyedwa engaphandle kwelizwe leZimbabwe. U-18 lowo angikwazi ukuthi uphawula engxenye kwabaseZimbabwe. They've got something to celebrate. I mean, akakula.
Kodwa okubandla lezana uPF Mnumzana Peter Mathangi uthi kuningi ongathakazelelwa nguZulu ngemva kweminyaka engamachumi amane lantathu leZimbabwe lizibusa.
With every reason to be celebrating independence, one of the key and major issues that we celebrate is the founding democracy that was born out of.
Ukulezi zathu zonke ukuthi sithakazelele uzibuse, abantu kathesi bayenelisa ukuvota, bayenelisa ukukholisa umnotho ongelabandlululo, njalo umnotho uyatshengisa ukuthi usuqala ukwenza kuhle.
Noma nje abanye abakhulumele Studio 7 batshengise ukungathakazeleli usuku lukazibuse, iofisi yomeli weZimbabwe ithi kuzagidwa kujatshulwe ngomgqibelo kunanzwa lolu suku. Ngingumqondisi Dubo wendaba zeStudio 7, ngisabron kwele Botswana.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umongameli wakwele Ukraine, umongameli Volodymyr Zelensky, namuhla wethekelele ibutho lakhe edolobheni le Afrika. Umnumzana Putin wakwele Russia ubesendaweni ezahluthunwa lilizwe lakhe kwele Ukraine. Inhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele United Nations ithi kunzima ukuba benike abantu ukudla lokunye kwele Sudan okulempi yomvukela. Kulabatsha abathi akulalutho olwenziwe ngohulumende olubambekayo selokhe leZimbabwe lathola uzibuse. Kodwa kulabanye njalo abathi kunenge okwenziwe ngohulumende webandla lezanu PF kusukela ngomnyaka ka-1980. UTopas Mudzingwa usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Omunye wabakhathazekileyo ngunkosikazi Senzeni Maphosa okubandla le-Citizens Coalition for Change.
Abantu abasha babhekane lobukhulu usizi, babhekane lokuswelakala kwemisebenzi kuya ngabubhahile. Singakhangela isilinganiso esingidlula ingxenye ekhulwini sebephila ngokuba ngomatshonisa, kuthengiswa lokhu lalokhu kungakhathalekile ukuthi ufundile yini. Into engiyibonayo engasiza lapha yikuthi abantu abasha babambe ndawonye, batshintshe uhulumeni, bafake ubukhokheli obulenkangelelo lokuzwisisa isimo lezindingeko zabantu abasha.
Kodwa umnumzana Addington Mpofu unobhala obona ngezokukhitshwa kwemibiko kuhlangothi lwabasakhulayo kubandla lezanu PF kobulawayo uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wenza inhlelo eziningi zabatsha.
Ama youth have been able to be integrated into e-government. Uhulumende ufake ukuthiwa ngama youth desk kuma ministries wonke. Uhulumende ulethe i-youth bank. Uhulumende njengakhathi sisibona i-election yakuqala siba lento okuthiwa youth court. So there have been a lot of strides that have been made to make sure ukuthi ama youth ethu aphakamiswa.
Olwela amalungelo abasakhulayo uMakhlio Mapfumo uthi uhulumende ulamandla okulungisa umnotho obhidlikayo. Obona ngokuthuthukiswa kwabasakhulayo kugatsha lwendaba zabatsha, uMnumzana Elias Murinda uthi uhulumende uncedisa kakhulu abatsha ngokwenza inhlelo ezichiyeneyo.
Young people have benefited tremendously since 1980.
Kusukela ngo-1980 uhulumende usebeke imithetho eminingi lokwenza ngabasakhulayo ukubeka sobala ukuthi lesi siqinti sesizalwane siyaqakathekiswa. Sikhuluma ngezokufunda, izabelo zonke zelizwe zilesikolo semfundo yaphezulu iyunivesithi, njalo izikolo zokufundela imisebenzi yezandla zigcwele elizweni.
UMnumzana Rejoice Ngwenya ocubungula ezombusazwe ekunhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions uthela kusasa labatsha lisezandleni zabo.
Nokuqala ngayekwenzakala ukuthi babe labo bangabantu abangena embusweni baguqula imithetho yakhona ihambelane lezifiso zabo. Okwesibili, nxa kukhanya sobala ukuthi uhulumende okhona osembusweni akakwazi ukulungisisa umnotho ontanga baningi ngabamvotele bamphumisele, bafake uhulumende ohambelana lezifiso zabo.
UMnumzana Methuseli Moyo, ingcweti ecubungula indaba zabatsha njalo ofundisa eNational University of Science and Technology, uthi kunengi okungenziwa ukuze kuguqulwe ukusasa yabatsha.
Akulungiswe indaba zomnotho, baphiwe labo amathuba ekukhokhela, baphiwe amathuba kwezebhizimisi, baphiwe amathuba okuthi bafunde, baphiwe amathuba okuthola imisebenzi. Konke lokhu kutholakala nxa ilizwe lihlalisekile, lisiya phambili, libuswa kahle.
Banengi abatsha eZimbabwe abathi bathwele nzima ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Selokhu sekudaba lukaZibuse, olwe Independence Day, abalwa impi yenkululeko bekubandla lezapho, ngaphansi kweviyo leZipra, bathi baphatheka empini yokulwisana lombuso wabamhlophe ngenhloso yokuqeda ungcindezelo lokuhlukunyezwa kwabantu abamnyama ukuze bakhululeke njalo bazibuse, kanti babengabuzanga elangeni. Kubika uEzra Chisaswanda weStudio 7.
Bathi usuku lwanamuhla lubazwisa ubuhlungu ngoba kulankululeko abayibonayo. UMnumzana Douglas Malikwa waye ngumlweli wenkululeko usebuhlungwini obukhulu ngokwenzakalayo.
Alwela uzibuse lokukhululeka kwethu. Immediately isithola independence yethu sabotshwa sangena amajele, abanye bafa. Up to Katis, abanye bethu ababuya lapha ekhaya sikwazi ukuthi bafa. Kuningi esikukhangeleyo kuleli lizwe okungazuthiseki abalweli benkululeko labonabo abantu ababesapota emakhaya leli lizwe. Sathembisa abantu okuningi sibe watabuzanga ukuphumelela.
UMnumzana Isaac Mabuka laye uthi okwenzakala eZimbabwe ayisikho bakulelayo.
Kukayani asiboni into esasiyihlela sibe. Our expectations azingasizo lezo. Besicabanga ukuthi wona singathathi ilizwe kuyaba noluthi, ilizwe liyaba lihle ukwedlula laphana esasisilwa ngapho. But kukanya into zinhle. Njengoba ngikhuluma nje nami njengewodwa ngiyathubeka.
Abanye abeviyo leZipra abangeniswa kubutho lelizwe leZimbabwe National Army ngemva kokuthola uzibuse ngo-1980. UMnumzana Martin Dlovu owangeniswa kubutho lombhuqazi wekukurawundi laye usola umbuso weZANU-PF.
Kubuhlungu khonoko ukuthi ngoba ama-expectations awo wonke umuntu wayephandle kwelizwe wayesilo wayecabanga ukuthi nxa kufika ekhaya kuza kuba ngcono kulalokho esiyikho khona. Kodwa ke sizibona sesingemuva, sibona siyithi esingathi hlupheka kakhulu, esingalalutho vele, esingalapho esingathi siyakuyabambeka, esingakutshengisa labantu labantwana bethu balutshana abathembayo nxa ubatshela. Njengoba lawo kade ubuza ukuthi la wahamba empini futhi la ubonile vele ukuthi akulalutho lapho olukhona isosibani akukhanyi.
UMnumzana Mika Mpofu waye kuZimbabwe National Liberation Army kumbe izandla elalingaphansi kwebandla leZANU uthi konke kuhamba kuhle eZimbabwe.
Yikho sibe sakulwelayo kodwa lezi suku sibi nge-second dispensation. Hayi, ukhaya sisakulwelayo kubuya sibili kungena sibi endlini esasiyifuna. Sokutshintshile kathesi kadethi kodwa akhangela vini ephalamende lokuba kumaminista ngale abantu besindebele nzibe khona kusafana lokwakuqala. Ubandlululo lokusibandlulana ukuthi lingumhlobo walokumhlobo bani, hayi upresident okhona ukhanya akakufuni.
Ugogo uRita Malanga ngumfelokazi uthi langa likazibuse kana ndaba lalo ngoba uyahlupheka
mina lekuthi kaje kule independence bengakwazi ngizwe ukuthi singigada ngisidrobini sonxa ukuthi ayi independence mina kimi kakula independence futhi kakula ngoba lakathi singinjenje laba ngumfelwakazi ngo 86 bona laba bakuselizweni ababusayo ngathi ngisiyabhalisa ukuthi kona singumfelwakazi basika bathi ngincane ngizakhomba ekukhombeni kwakhona ngakhomba indoda yahle yamithisa nga eduduko phezulu kolunye udubo manje ilizwe lakhona likhululeke ngapi ningakangeli lentandane ngiyintandane esiziphindwe kabi sengiyintandane lebantwanini ngangizela abantwana abayi 6 sokufe 4 bathiya abantwana abantwana abalokhu enginga labo mina abakazi bahole yona into eyi 1
ugogo wona ukuthula Ncubena uthi wangenza kakhulu abalweli benkululeko ngesikhathi sempi kodwa usuku lolu kanandaba lalo
angazi abanye abathi bakhululekile mina vela zange ngikhululeke even lakhathesi mina ngiyagula ngiyipatient yecancer I'm a survivor. Then you feel like you cancer is stage 4. You want to decide what you are still and see a goal. You are so good. 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 As I cried, I was so good. We fought. Sathi sikhululekile saxotsha amakhiwa sembalandele futhi egoli bese yangitreata
abanye abalwa impi enkululeko babulawa ngesikhathi sombhuqazo wekukurawundi ngiyimali yesudo 7 igama lami Ezra Jesus Banda.
Ukuhlaziya ezomnotho elizweni ngesikhathi kunanzwa uzibuse uGibbs Dube weStudio 7 uxoxelo nkosazana Pretty Mpofu othengisa impahla emgwaqweni.
Ithila ngokoda ngithengisa engingathi khona ngiziyenza ngiphinde ngibe yi-cross-border trader ngoba ngizoke ngiwode ngaphandle kwelizwe ngithengisa futhi.
Singathi kunjani ukwenza umsebenzi lo?
Kunzima kakhulu baba Dube, sesikhangela ukuthi elizweni lethu sisebenzisa ama-currencies engingathi ngama-currencies athiyeneyo. Sine-currency abayithi RTGS eyiyo ekholwa ngabaningi esiyilo sibathengiselayo. Sibe ne-currency abathi yi-foreign currency okunzima ukuthi siyithole kodwa kuyabe kuyiyo okumele ukuthi sibe nayo ukuthi siwode.
Manje kusetshenzwa njani? Sibila kusitshele usiqwathele sibile ukuthi nxa umuntu ethengisa uthenga ngemali yiphi njalo uyitshintsha njani abesesenzayo ngamafitshane khonapo.
Nxa sithengisa thina njengamavenda lama-cross-border traders sithengisa ngemali abayithi yibhondi kumbe i-RTGS. Imali eyiyo eholwa ngabaningi abahlala khona lapho elizweni laseZimbabwe. Kodwa kusuke kube nzima-ke ngaleyo mali ngoba nxa sokumele ukuthi uye woda ngaphandle kwelizwe kumele ukuthi uze le-foreign currency. I-foreign currency leyo esisuka siyayithenga emkwambo omnyama ebantwini esibathi ngosikhathi yengi-black market. Okungangokuthi uyathola ukuthi ama-rate angikhona akhwela njalo nje ngokusa kwamalanga. Uthengisa into namuhla sasa nxa usivuka usiya ku-black market futhi siyadinga leyo foreign currency izinto uthole ukuthi imali sikhweli ngendlala zethu. Okunjengokuthi sesihlala nje sirana ama-losses asisatholi inzuzo kumbe i-profit entweni esizithengisayo ngenxa yokuhlela ukuhlala kukhwela kwama-rate e-black market.
Pho-ke manje kuphile kanjani kunapho?
Angazi ngesiphiwa bakubiza le-disadvisor of defeated. Siyathengisa nje ukuthi akulanye into kumbe omunye umsebenzi esingawenza ngaphandle kokuthengisa. Kodwa inzuzo esiyitholayo ayisafani lenzuzo esiyabe siyikhangelele ekuthengiseni kwethu. Osokumele ukuthi ngaso sonke isikhathi nxa uthengisa kumele ukuthi uyale le imali yakithi elizweni ukuze uthole inzuzo uthengise lawo nge-foreign currency. I-foreign currency yakhona uthole ukuthi abaningi labo kabanayo onayo ngozabe eyithenge e-black market. So kwenza njalo le bhizinesi isuke kungabi lethi lama-sales amaningi abantu bengadinga okuningi nxa ukuthi abaningi bakhona abayitholi yena le i-foreign currency.
Lo nkosazana Pretty Mpofu othengisa impahla emgwaqweni obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. Ngu-Live Talk lamuhla kuhlelo olulandelayo luhlelo lwabatsha olwe-The Connection lapho uNtungameli Inkomo uyabe xoxa ngosuku lukazibuse olwe-Independence Day labantu abatshiyeneyo. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele ebesilaso. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi kumele kube lokuthula elizweni ngesikhathi sokhetho oluzaqhutshwa lonyaka. Abakubandla leZANU-PF bathakazelela uzibuse besithi kuningi okwenziwe ngohulumende webandla leli kusukela ngomnyaka ka-1980. Kulabatsha abathi akukho okwenziwe ngohulumende okubambekayo soloke ilizwe lathola uzibuse. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ngikhonapha eWashington ngisithi liyalandela uhlelo lwe-Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.